abathi unity ayila ncedo abalahlekile ngabantu abangayaziyo ihistory kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo encindezelweni lwamabhunu. Ngokungesikhathi lesi esikiso kumele abantu bewazi ukuthi kwathi sekuvele lapho kwaba lokungezwana phakathi kwamavanda amabili, wabuya umkomo wakhulumisana nabomdabe kwahlanganwa wasetshenzwa ndawonye kuze kube lanamhla. Ungabona umuntu ongacakathekisi unity code ngumuntu ongacakathekisi ilizwe lakhe, umuntu ongacakathekisi amaqhawe alweli khulula ilizwe leli, ngumuntu ongacakathekisi abobaba unkomo abayibo abakhokheli abayibo abakhokhelela uhleli lolu olokuthi kukhulunyiswane abantwana beZimbabwe bahlale ngokuthula, njengoba ukuthula khona kwelaba lakho wabuya nge-unity code. Kodwa ambasole abantu kathesi isikhathi lesigibi oselebrethwa ngayo okumele kushalwe phansi abantu bekhangele khonokho yikuthi abantu babhizi, mhlobo wami, abantu babhizi njengoba ilizwe linje nje izinto zomile, abantu bazama ukusela, abantu basabalele bangene lapha nalapha baye bagidinekuyalungiselela amakhisimusana lawo. Kodwa lilanga elicakathekileyo kakhulu engibona futhi iningi labaZimbabweni liliqakathekisa ilanga leli.
Kodwa kulabanye kodwa abakhulumayo babagawule abathi-ke ilanga leli nga liyaqakathekiswa sibile eZimbabwe, ngase kwalungiswa lo daba lwe-ground, kodwa kukhanya lukalungiswa phela, yilo phela olwaba yinsika yomanyano lo.
Ye, kodwa-ke Gibbs, asehlukaniseni umanyano lendaba ye-ground. Indaba ukumanyana lokhwana kwamabandla amabili i-ground asiyibekeni layo khona phana, ibe yindaba layo emele isetshenzwe ngaleyo ndlela. Kodwa ubaba uMnangagwa upresident okhona kayibalekele indaba ye-ground. Njalo indaba ye-ground Gibbs, kulokunye okuzayenziwa ukuze kube le-closure endaweni yeku-ground. Indawo yeku-ground indaba ehlupha ethingukuthi siliyibanje kuhle, iqedwe kuhle, ukuze ilizwe lethu lingabi lokhu lizingelwa yilo indaba yena le yeku-ground. Isikhathi sesikiso sesidinga ukuthi indaba yeku-ground siyidlulise kuhle, abantu bonke basuthiseke.